Endabeni zethu ngamafitshane lamhlanje. Izakhamizi zeHarare zithukuthele ngesinqumo esethulwe ngumthethwandaba weHigh Court esivumela amakhansili ukuvalela amanzi labo abalesikwelete zamanzi zisithi lokhu yikwephula ilungelo lazo. Iningi labantu likhala ngokuthi liyehluleka ukuhlawula limithelo ngenxa yokubhidlika komnotho. Endabeni zethu eziphathelane lezandlupe lezangikhathaze ezidibana labantu empilweni esilazo liviki, intatheli zindaba zethu zikhulume labantu abathile abakhala ngokoma kwempilo. Ikomiti yeqembu lenguqu ele Highlanders ihlangene lamhla icubungula ukuhluphayo kuleli qembu okugoqela ukunqotshwa kwalo ngele Chicken Inn ngempela sonto edluleyo okungabangela ukuxotshwa komqeqeshi walo uBongani Mafu. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxisana ngohlupho lwamanzi osolukhathazile emadolobheni amaningi ilizwe lonke ngesikhathi idale leHarare High Court lalo linquma ukuthi abantu bavalelwe amanzi abalezikwelete.